yena ke wayelwela okwembala kodwa ke thina ke singafunda ukuthi singakhethani ngemhlobo ukuthi omunye athi mina ngilishona mina ngilindebele mina ngilikhalanga kodwa sazisane ngokuthi sonke singabantu esidalwe ngomfanekiso lolusolo kaNkulunkulu kungelani ukuthi wena ulombala onjani njalo ukhuluma ulimi olunjani.
Singathi zona izenzo zikamuyi zaba lomthelela yini kwele Afrika
kakhulu ungananzelela ngesikhathi ngama-60s kusenzakala imikhankaso wabantu abansundu eMelika ukhokhelwa nguye uDr. King. Kwaba isikhathi esaba khona kakhulu e-Afrika ngapha kakhulu amazwe amaningi aphatheka engibelieve ukuthi mina abantu basba inspired ukuthi benze umvukela abantu bazithathele imibuso yabo lathi khonapho ngalesalazo ngaleso sikhathi kwakuyisikhathi amabandla ezombusazo uzaphu anu belwela belwisa kakhulu belwela ukuthi ayi athi amazwe athole uzibuse nekukhululeka. So kwaba lomthelela kakhulu ekuthini kubonakalisa ukuthi umuntu onsundu laye ungumuntu athole futhi inhlonipho kwasokuthi la mazwe lawa ayelokhu engakakhululeki and amamazwe lawa asekhululekile lawo babona ukuthi kuyaqakatheka ukuthi basekele ukulwela kwenkululeko kwakusenziwa ngabantu abansundu. Kwaba-ke na-impact enkulu kakhulu e-Afrika kanti njalo kusasele-impact kakhulu ngoba kwasenza lathi sananzelela abantu abansundu ukuthi kasisizo sidalwe zithiwa thina singawathiwa ngama-second class citizens lathi singabantu siyafanana.
Abafundisi bezinkonzo yibo yini abalokho bephambili ekuboneni ukuthi kulokuthula elizweni?
Kusasekhona ukukhethana ngemhlobo ukuthi uyathola ukuthi enkonzweni ethile abafundisi bakhona kumele babe ngabakhuluma ulimi oluthile oluye ezindimi kaziphakanyiswa ma ukhuluma olunye ulimi uyakhangelelwa phansi mbeka uthuthukiswa. Okuyizinto okusamele sisebenze kakhulu ukulwisana lazo sifunde ukuthi umuntu wonke udalwe ngomfanekiso lomfundiselo kaNkulunkulu. Kusasele lomsebenzi okumele siwenze kakhulu ukuraise esingakuthina i-consciousness ukuthi si-rise above i-politics ngoba i-politics le Zimbabwe kakhulu ubaba uMgabe uhlanyele kakhulu inhlanyelo yenzondano nokukhethana ngemhlobo ebantwini kwaze kwangena lasemabandleni. Kusasekhona sibili umsebenzi omkhulu kakhulu omele wenziwe ngabafundisi ekulweleni lokukhokheleni inhlelo eziletha ukuthula emhlabeni wonke jikelele.